nga kuthiwa khona kula kulebandla kumbe umuntu ofikisanayo nohulumende obusayo ye iyabe ingqondo yakhe ngoba iyabele ithishin kumbe igroupu yakhe kumbe iqembu lakhe okuthi khona kuvele abantu abaningi engqondweni zabo yibona abantu abathina siyaphikisana nohulumende ngalelo kanje ukuthi labona ukuthi okhuluma eqondane lezifiso zabo ngubani yini abazamvotela ngenxa yokulokuphihlideka kumbe ukuceziwa kwama-abandla abusayo siyabe sisitho ama-institutions ngoba uzulu ngokwakhe izulu lasezabhizize lasezacezile
Ncube wena uyizwa njani lapha indaba
uhlupho olukhona abantu sebele ntolo eyokuthi ukuthi bafunani sebecina kungasazakali ukuthi bafuna intando yeningi okuyidemokrasi kumbe bafuna ukuthi khona kakutshintshwe izandla so abantu nxa sebenjalo sebeyizimvu ezichithekeneyo laphana wonke obuyayo lophethe isilaha sokuthi abathiye ufika abathiye bagijime ngazo abantu abasakwazi abakufunayo lalokho abantu abazagijima ngakho ukuthi kuthini ungababuza uthi limelani angeke bakutshele kathesi abanye baresayinile ungababuza uthi liresayina inhlangano liyangaphi ngabakwazi umkhokheli uthini ngabakwazi
wena ukubona njani lokhu ngwe
ani lapho ngiyashiyana ngemicabango ethikelelwa kuncile ngoba mina ngithi mina abalandeli kumbe uzulu wezimbabwe bafowethu uyakwazi into ayifunayo nxa umuntu ekhuluma emile phezu kwentaba kumbe ume phezulwane ekhuluma ngezindlela zokuthi kuguqule uhulumende abantu bezindawo bafundile siyakwazi jalisa salentini sakhiphe uhulumende ubandliwa amakhiwa inkinga yokuthi lapha elizweni akula mithumuthetho
Ncube wena ukubona njani lapha kuyini okufanele kwenziwe
into ekhona yikuthi nxa ulibandla eliphikisayo kufuna ukwazi ukuthi ufuna ukwenzani uhlupho olusezimbabwe izanu yayilibandla eliphikisayo yangena embusweni ingala idea ngitsho ifana lokhu yimidlwane nje okunyelezwe izolo yangena khangela ukuthi lizwe lingaphi kathesi i-opposition njengoba siku-opposition kathesi nxa kuyikuthi vele thina kasila mithetho noma kungathiwa abantu basithandile kodwa kasila mthetho eyiyo ebonisayo angithi ukuthi inkunzi ikhula lamanono ayo kuhle kubonakala ukuthi lo uhulumende ozangena kungangena uparty A ekhipha izanu ulenhlelo zakhe kubandla lakulama-constitution akhe ulama-policies yikho azakufaka okumele kwenziwe babuncube abantu bezimbabwe abake bahlale phansi bazibuze ukuthi sifunani
baba ngwenya ungangena laphana ukubona njani
ngibona ngathi mina singesakhohlwa kumbe sicasule ngomongameli abathungamelayo i-opposition sesikhohlwa ukuthi bona vele abantu athithika labo izanu PF yibo abaphethe izintambo zama-institutions amaningi ye kungaba be-contributed negligence njengoba isoiaia kodwa mina ngiyabe lokhu ngikhuluma igama lelelo ukuthi elokuthi yona vele yona isabheji la iyakhuluma yathi hhayi abantu kukhanya vele bafuna bayakwazi abakufuna bavota kuhle kodwa ngapha kuphisila sikhuma ngapha la ngapha ngalekujudiciary kulikhuma laba lapha la ngapha emapholisini laba abalisa amarali kuyaphambanisela
ye Ncube uyaphuma lapha ungena uthi udaba olukhulu lukubandla elikhokhelayo wena ukubona njani
liqiniso elimqoka kakhulu lelo vele ukuze i-opposition ibe khona isiba lezigwenxa yikuthi vele kufuneka ukukhitshizana ngabe kade vele kungalazani ngabe uhlupho alukho lona lo bese ngisiza khona apha ekutheni khona kulo muntu owaziwayo ukuthi kobani vele hayi ngamasela koNcube kodwa kungabonakala umntakamfundisi laye esebuya yena ethwele amasiyana abakoNcube bekuthwele amaqhude lenkukhu ezinkulu kungamangalisa kakhulu
Ngwenya ngombono wakho kungaba le kusasa lapho esingabona khona abamabandla aphikisayo bebambana njalo ngesikhathi sokuya kukhetho na
liqiniso lelo ngibona ngathi mina kuze afike isikhathi sokuthi izulu izawuhlawula kanti kungathi nxa lapha sivota abanye bavotela lo mbala lo abanye bavotele lesi isigodelo abanye bavotele lesiyana isikhumba amavoti akhona singabe siwabale ayedlini angaphansi kwezanu uconstitutions yodwa abantu kuze bazaqiniseka ukuthi hhayi okwalonaka bakithi lingono linake kambani nxa kulesuthi luhambani yekela nini ekungena abanye ukubambana kwabantu abaphikisanayo kuqakathekile.
Ncube akuyigqibela bani
vele into yonke kungaze kube yimpi khona lokhu i-complication ekhona ku-opposition yiyo ezadonsa. Nithanda ukuthi uZulu ngiyoza kuma lapha athi selidlale ngathi sokwenele asisafuni lonke lilezanu asisalifuni. UZulu uzakwenza into yakhe ezamlungisela ngendlela okwenzakala ngayo ilizwe lithola inkululeko.